ibanga leli livimbe imisebenzi yabantu ababizwa ngokuthi ngama agents laba ma merchants esithi kulabanye abenza okungaqondanga. Uhulumende wabika ngolwesihlanu ukuba sekuvinjwe yonke imikambo yokuthenga lokuthengisa impahla kusetshenziswa umakhale khukhwini kanye lowezimbabwe stock exchange. Kodwa ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe litshele uzulu izolo ukuthi labo asebevinjiwe ngama-agents lama-merchants abasebenzisa umakhale khukhwini ekuthengeni lekuthengiseni imali lempahla. Omunye walabo abasola okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
Lokho kukhulunywa yi-Reserve Bank of Zimbabwe, hayi, kungathi kuyasiphazamisa, sikuzwisise ukuthi bathini ngakho. Kodwa nxa sesikhuluma ngokuthi bathini kanti sesizabhadala njani kumbe sithenge njani, ngabachasisi ukuthi kuhamba njani. Unjalo ukuthi umuntu ungaya esitolo usiyathenga lo le-occasion naleyo, ungathenga yini kumbe nawusoze.
Bayakhala abantshintsha imali emikambo yensitha ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Omunye wabo ngumnumzana God Knows Chikuni.
Lento eyenziwe ngugovernment yokuvala ama-online transactions isifake enkingeni. Yes, yazi ukuthi into eyenzayo ayivumelekanga, kodwa ayikho enye indlela. Imisebenzi ayikho. Ngapha siyaqanjelwa ukuthi ithe siyenze irate yemali ukuthi ikhwele, kambe singaba lamandla okwedlula egovernment.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Wilson Ngoma ophila ngokuthenga ethengisa imali.
Indaba ye-inflation ayibangelwa ngumuntu otshintsha imali, but ibangelwa nguhulumende owehluleka ukurana ilizwe.
Ungoma uthi okwenziwe nguhulumende kuzaphazamisa abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Lingakhumbula kuhle kuhle, uhulumende uthatha 2% ku-every transaction eyenziwa ngala ama platforms okuthumeza imali. Ye, kungaba nzima ekuqaliseni kuyithi sitshintshe izimali, kodwa sizasebenza lokho okukhona ngoba imali vele yona isuka ebhenki. So as long as okay vuliwe amabhenki, sizasebenza lokho okukhona.
Umnumzana Efincube, umcebisi wezokukhankasela amalungelo abathengi, uthi uhulumende ulwisana lezinto ezingekho.
Inyathelo le-RBZ linyathelo elilahleke kakhulu ngokuba balwa lalokho okungelacala, balwa le-EcoCash, balwa le-One Money, balwa le-Telecash. Inkinga iku-corruption, inkinga ikushoteni kwe-foreign currency, inkinga ikwezomnotho eziwileyo, inkinga ikwezepolitiki ezingamanga kahle.
Uncube ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangelane lenhlupho zikaZulu, hathi lokhu akwenzayo.
Ukuvala yona kuyase kumise impilo zabantu bangene phakathi kosizo olukhulu. Uhulumende kangayingeni lento, kangayenzi leyo nto, kahamba ayekwenza into efaneleyo, alwisi corruption, alungise ezepolitiki, alungise umnotho.
Kodwa umnumzana Tafazi wamgwadi okubandla lezanu PF uthi uqondile okwenziwe nguhulumende.
As a party, we are quite very much elated by this decision that has been taken at the right time to ensure that
siyasijabulela thina njengebandla isiqumo esithethwe ngenjongo yokulungisisa ukuganga obe sekusenzakala kwezemali elizweni. Lokho obe kusenzakala kusetshenziswa indlela ye-EcoCash, kakhulukazi i-EcoCash, NetCash, labo-TeleCash. Bekusenza kube nemali engaziwayo ukuthi isuka kuphi kuma-accounts lawa. Kungakho thina njengebandla sijabule kakhulu ngalesi siqumo esithethwe.
And this is why the party is quite very much impressed.
Umgwadi uthi abantu kumele bemukele okwethulwe nguhulumende ozama ukuvimba ubuchapha obenziwa ngabadinga imali ngamehlo abomvu.
The suspension thereof must be applauded by all sober thinking Zimbabwe.
UZulu laye kumele akwamukele lokhu. Siyaziqhenya thina njengebandla njalo siyalisekela ngokugcweleyo leli nyathelo eselithethwe nguhulumende labe RBZ kanye labo kugatsha lwezemali.
The Minister of Finance in particular in ensuring that the discipline in this sector.
Kulabantu abaningi abathi inyathelo likahulumende lizaphazamisa impilo yabantu eZimbabwe. Abantu ababizwa ngokuthi ngama-money agents yilabo akade besebenzelana labamankampani abomakhale khukhwini ukusiza uZulu ukuba athumele kumbe athole imali bahlawulelwe. Ama-merchants zindlela ezisetshenziswa ngamakampani amakhulu athengisela uZulu impahla. Abantu bayihlawulele nge-EcoCash, kuvele okuthiwa yi-merchant code. Amankampani la anje nge-Zimbabwe Electricity Supply Authority lamanye kanye lamakhansili Okwamanje sokuvunyelwa ukuthi kuhlawulelwe ngemali engedluli inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwe dollars, kubikwa ukuthi uZulu uzaqhubekela phambili esebenzisa lezi ndlela njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.